Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolomngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhla silijumilane uhlala ngula 2024 ngokhiphs dobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqathekisa abantu be South Africa.
Ubunjwa uhulumende omanyano wele South Africa.
Abantu kunzima sesiphokuphila ngemkhuna loxaxaxaku akuvunwa ngalutho labale imigodi imigodi yangweni si dryer amanzi kawakho sithwele nzima sure.
Bakhala ngendlala elowagweru enkabazwe. Lingakhuthwa isigaba sabaculi iWoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekubunjwe uhulumende womanyano kwele South Africa ozabusa lelo lizwe okweminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kulandela ugedo olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe ongaphumanga iqembu elinqobileyo okukhanyayo. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele-African National Congress likhethe ukungena uhulumende omanyano nebandla le-Democratic Alliance, inkatha Freedom Party le-Patriotic Alliance. Lumanyano uvezwe ngesikhathi iPhalamende entsha kwele South Africa ihlala kwakuqala lamalunga ayo egcotshwa okwakuqala. Umnumzana Cyril Ramaphosa nguye ohle wakhethwa ngamabandla la ukuba umongameli welizwe. Unkosikazi Thokozile Didiza owebandla le-ANC nguye okhethwe ukuba ngusomlomo wePhalamende, kwathi unkosikazi Aneli Lotrieti owebandla le-DA wakhethwa ukuba umsekeli wakhe. Esekhuluma ngalo manyano unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthe ubunjwe ngemva kokukhulumisana okujulileyo.
The ANC is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqathekisa abantu be South Africa lesidingo zabo.
To ensure that our country comes together to address the common challenges it faces.
Umkhokheli webandla le-DA umnumzana John Stan Hessen uchaze umanyano omutsha njengethuba elitsha lokuthuthukisa eleSouth Africa.
And we believe that the government of national unity is South Africa's best opportunity.
Siyathemba ukuthi uhulumende womanyano lo lithuba elihle kulizwe lethu ukuthi lithuthuke njalo sisebenze sonke ukuvikela inkululeko yethu.
Rights as sacrosanct and we will work together to protect our constitutional democracy.
Umnumzana vele enkosini Hlabisa ukhokhela ibandla le-IFP laye uncume kakhulu lumanyano.
We will participate in the government of national unity for the sake of.
Sizaba ingxenye yalo uhulumende ngoba yikho okufiswa ngabantu bakithi abafuna ukuqedwe inhlupho zabo.
With a stable government that will address their challenges.
Ngakulunye uhlangothi ibandla le-EFF elingangenanga kulumanyano lihlangene lamanye amancane lobanje izihlalo zabo zephalamende zingafiki amachumi amahlanu 48 kukanti ibandla le-Umkhonto wesizwe alingavezi ukuthi liza kuba kuliphi icele lezihlalo zalo ezingamachumi amahlanu lesishiyagalombili 58. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi lobanje lumanyano kukhanya umuhle kakhulu kuntuthuko yezomnotho weSouth Africa ngolokukhathazeka kwezinye izizalwane zeZimbabwe.
Liyazi lonke ukuthi iPatriotic Alliance ilibandla elikampeyine kakhulu ngokuthi abantu bokuza abahambe. Ikhuluma kakhulu ngamaZimbabwe insike sabona uhulumende ngathi mina umkhokheli waleli bandla. Gayton McKenzie esiya kuma eBorder City kabahambe njalo sizu zonke uhlala sithi yena angakufuna kuphela nxa kuyikuthi uyangena kuhulumende lo lebandla leANC ukuthi abantu bokuza bahambe. Uhlale ekhuluma kubi ethi kumele kucitshwe imichina ayelife support siza abantu bokuza ezibhedlela kufakwe kuphela ama South Africans.
Umgcini sihlalo wehlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ukubathokozise kakhulu ikwamukela impumela yokhetho kweningi lamabandla abencintisana. Umabhena uthi akukho kubi ngomanyano lo owethuliweyo kodwa kuningi izifundo okuzafanele zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
South Africa sekufundayo ukuthi kabazange badinge umuntu wangaphandle ukuthi abancedise. Bayazikhulumela bona bodwa. Yisifundo ukuthi lathi sizalwane zaseZimbabwe siseZimbabwe kumele sivumelane ukuthi ukhetho selubamba njani njalo futhi sihloniphe impumela yokhetho. Xa impumela yokhetho sisho ukuthi sakhe uhulumende womanyano kumele sikwenze ukwenza ukuthi lizwe lethu liye phambili ngentuthuko.
Kukhangelelwe ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa uzagcotshwa kunsukwana ezimbalwa ezilandelayo okuzalandelwa ikubunjwa kwedale labaphathi ntambo abalamalunga avela kumabandla onke awuhulumende omanyano. Ngamele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulendlala esabekayo elwagweru enkabazwe lapho abantu bakhala khona ngokuswelakala kokudla amanzi lokunye. Abanye sebephila ngokudla umkhuna, kubika uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebedengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye wababhekane le ndlala ngumnumzana Benjamin Mpala ohlala eSt Faith.
Kule ndlala esabekayo abantu kunzima sesiphenga ukuphila ngemkhuna yoxakuxaku, akuvunwa ngalutho, labala imigodi, imigodi yangikwenisa idryer. Amanzi kawakho so sithwele nzima sure sasenza amaplan ukuthi sidlale ngama club ozoze igogogo la yini komunye ngomgano akunzima lapho ke lwagwenela onyaka.
Umnumzana wabo nganincube ohlala eShagari ongutshekeja yena uthi indlala yodwa lonyaka.
Mina mphume endayeni okuthiwa kuseShagari, hayi lonyaka kunzima, kulamanzi, izulu kalikho, lezibhorane zifile khonapho nzama umuntu inkorokozi, akulamanzi, akulalutho sibili, hayi kunzima lonyaka.
Emaboleni lakho bayakhala abantu ngokuswelakala kokudla namanzi. Umnumzana Bednico Mbano uthi abantu bonke badinga uncedo.
Elogwelo asinalutho kwasha, so asiboni asinalo ukuthi singabamba ngakho ngoba kudala msebenzi. Into besiyicela cela uhulumente ukuthi ngasincedisa esinikho kokudla abantu bazakuthi.
Lokhu ufakazwa umnumzana Michael Makhwili weMakhulambila.
Pida selwagweli kunzima izulu lana kumbe kathathu layala ngisho lokusivumela ukuthi sivune nje ngisho lokuyisiqu nje komumbu. Indlala lapho ukuthi ungayibona nje umumbu ohodo owele phansi esigayeni noma nje akunzima, indlala lapha inzima.
Umsekelo mgcilihlalo webandla leZanu PF kuward fuente abamhlobo umnumzana Gordon Chuma uthi abantu bayaphiwa ukudla loba nje kukulutshwana.
Lonyaka izulu alinanga, indlala ikhona sibili siyalamba, kodwa umumbu uyalethwa nguhulumende. Upresident unikeza abantu ukudla vele so mhlaka 21 Jahola.
Induna osogwala uthi amanzi asawatholakali njalo kule ndlala esabekayo.
Awula zibholani zamanzi indlala, hayi abakasikolisi bakhona nje ngibigana khonoko, abanye hayi bakuqeda masinyane.
Izulu ize liyefika baza bephila ngani?
Bazabe bethenga.
Okay.
Kathathi banenkomo bazathengisa inkomo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisithupha 61 million ababherele indlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezilithumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe yikugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngiyimele Studio 7 elwagwelo, igama lami uEzra Jesus Banda.
Wezi patelanele Melika sikhoqa lodabuka eZimbabwe ohlala elizweni leli unumzana Raphael Mthombeni ngokhetho lukamongameli wakwele Melika uzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Uthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ufisa kakhulu ukuba abuyele esikhundleni.
uyabonakala ukuthi usengumuntu osekhuluma engathi uyazivikela kuso sonke isikhathi njalo lokuthi usefuqa kakhulu kwenzela ukuthi angene ukwenzela ukuthi azixolele yena ngokwakhe emacaleni wonke la alawo kanti ke ngale lakho ukhulu la uyafuqa kakhulu ngokuthi kuvikelwe lokho okuthiwa yidemokrasi.
Nxa sikhangele sibili udaba lukaTrump lolu kalusoze lumephule esiya phambili khonapho nxa sikhangela ezokhetho. Kanye phela lokhu engazani uyaphumelela ngakhona ukuthi etshela abantu ukuthi ha lokhu kwenziwa-ke abomthetho khonapho kwele mbeleko senzela ukuthi enganqobi.
Esimele sikunanzelele ukuthi ukhuluma kulokhu okuthiwa yibhase yakhe. Alaba abalandeli bakhe abamsekelayo yibo labo abamilaye loba enzicala loba engenzanga icala. Ayisikho ukuthi bona labo abayibase kaTrump bayimajority lapha e-America. Okwakhathesi bangathi bayachayana ukuthi kuyalingana akukaphumi ukuthi ozaqhuba khetho anqobe ngubani. Ungathi kuyalingana kodwa ke sokusiya sibili kuma elections ngokwawo bazaphuma abantu babona ukuthi onguye ongcono ongangena athatha isikhundla nguphi phakathi kwabo babili.
Yes, siyabona njalo kule nto leyo kuthiwa yi-abortion. Sibonile i-Supreme Court isithi hayi kule philisi lelo kumele lisetshenziswe kumele lihlale likhona kodwa ama-democrats kade khangele khonapho ukuthi ikwabakulwa ngakho besithi ibandla lama-republicans kalifuni ukuthi abantu bayenze khonoko ama-abortions. Akusoze kulimaza ubiden khonoko?
Hayi, angiboni ukuthi kuzamlimaza lokho ngoba angithi laba be-Supreme Court bamisa wona lo mthetho ngaphambili ngale so khathesi besesaba ukuthi bangaphinde bamisa iphilisi leli sekuzabonakala ngathi bavele balwisana labo mama. Angiboni ukuthi kuzaba yinto ezamhlupha kakhulu ngoba khona lo mthetho wokumisa yona i-abortion ulokhu khona wona lo othandwa nguTrump.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Okwamanje sike sizwe amazwi kahulumende wakwele Melika.
Ele Melika likhathazekile ngokuqhubekela phambili kokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu e-Azerbaijan, kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller. Ukhiphe lumbiko ngesikhathi ephendula imibuzo yentatheli izindaba ngokubotshwa kwengcwethi ye-Azerbaijan yezenotho elodumo njalo eyintatheli izindaba uFarid Meralizade. UMeralizade wabotshwa ngamapholisa mhlaka 31 Nkwenkwe kucala eletheswa iphephandaba elisebenza lizimele lilwisa inkohlakalo ele Absas Media. Sekulentathela izindaba ze Absas Media ezimbalwa esezibotshiwe ukusukusela ngolwezi. Ezinye intathela izindaba ezigoqela ezomsakazo weTop Lam zibotshiwe ekuqaleni kwalo nalomnyaka kuhlelo lokuncindezela intathela izindaba ikakhulu lezo ezikhupha indaba zenkohlakalo eqhutshwa ngohulumende. Ngalisayo ukuthi iphephandaba le-Absas Media eselisebenzela phandle kwelizwe le-Azerbaijan kanye lo-Farid Meralizad bathi u-Farid kayisiso sisebenzi se-Absas Media kodwa ngomunye wengcwethi ezixoxa lephephandaba leli. Ugwalo logatsha lweMelika lobudlelwano lamanye amazwe olusanda kukhutshwa lumumethe phakathi kokunye indaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu e-Azerbaijan luchaza ukuncindezelwa kwamalungelo abezindaba kugoqela ukuhlaselwa kwentatheli izindaba, ukubotshwa kazo kanye lokusebenzisa imithetho okumisa ukukhutshwa kwemibiko. Isikhulumeli sogatsha lokudlelana lamanye amazwe umnumzana Mila uthi labo abasebenzisa amalungelo lo abo agoqela ukukhupha imibiko akufanelanga babotshelwe ukwenza lokho. Siqhubekela phambili sikhuthaza uhulumende we-Azerbaijan ukuthi akhulule bonke ababotshelwe ukusebenzisa ilungelo labo njalo ahloniphe amalungelo oluntu, kutsho umnumzana Mila.
la ngamazwi kahulumende wakwele Melika. Namhla sixoxa lo nkosikazi Queen Sowa olenkampani ibona ngezimpila kahle.
Ibusiness yami kuthiwa ihlalani kuhle Rugare Medical. Ihlalani kuhle yaregistra ngo-2017, iregistra eZimbabwe lase-United Kingdom. Sidila kakhulu ngama-medical aid. Khathesi sesivule i-renal unit ku-George Slundika koBulawayo. Njalo sesile sibhedlela, isibhedlela si-under renovation. Kusuke nje kwaba lama challenges, so asikaqedi ukuthi si-renovate. Njalo sesilalokhu abakubiza bathi domiciliary care, lapho esihamba khona sisiyabona abantu ezindlini, sibancedisa ngokugeziswa, ngokuwatsha, ngokubhadala amabhili. So sesikhulile.
Ye, nxa sikhuluma-ke ngakhonokhu-ke elikunika abantu kwe-health insurance, lokhu kuyimalini ukuthi umuntu abe khona phakathi?
Kuqala ku-$17. I-$17 iyabe ikuhambisa ezibhedlela ezinjengabompilo central lama-mission hospitals. Ye-$17 ebese that is for umuntu omdala nomntwana kuyafanana. Ebese sisiba lama-plan alandelayo, umntwana kuyabe kuyi-$40, umuntu omdala kuyi-$59. Leyo iyahambisa kuma-private hospitals enjenge-corporate 24 lezinye nje ezinye izibhedlela ezincane ngaphandle kwe-Matadei ma okobulawayo. E-Harare iyahambisa kibo-Bains Clinic, maningi nje lapho ungahamba khona. Then bese sisiba le kuthiwa yi-Clover, ke ikuhambisa zonke izibhedlela ongazicabanga eZimbabwe. KoBulawayo ngikhuluma nge-Matadei, e-Harare ngikhuluma ngabo-St Anne's, zonke nje izibhedlela ongazicabanga koBulawayo. I-specialist uyahamba, ama-physiotherapist, ama-GP, medication, ama-plan wonke nje awethu avumela khonoko. And nxa ukuthi ungagula uyehlule kukelatshwa eZimbabwe, ba udoctor uyakurefera eGoli kumbe e-India. Into enhle ngakho futhi silalokho kuthiwa yi-funeral plan. Nxa ukuthi let's say udlule emhlabeni, siyanika i-bereavement token ye-$300 with all our plans. And all our plans futhi njengabantu abaningi eZimbabwe siyazisebenza. Ma unga-admitha esibhedlela, after 48 hours uyaqalisa ukuthola i-cashback ye-$100 a day. So i-day u-dischargewa uyahamba ufila amafomu bayakunika $100 per day.
Lo ngonkosikazi Queen Sowa, umqondisi wenkampani yehlalani kuhle healthcare, ubexoxa le-Studio 7 ese-London. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibonani. Ya, kati besicela lisibuzele ugovernment waseZimbabwe ukuthi ulwane nathi thina abandebele, or ulwane namaZimbabwe nje wonke, ngoba okwamanje sigcwele iganga sizama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa, sidama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa. Sicela ukubuza ukuthi intengo yama-passport, why ipassport akhuphuka kangaka eZimbabwe? Kodwa esikhala ngakho ukuthi intengo iyakhuphuka, nemisebenzi ayikho, nemali ayikho, siyaphuma siyathabalaza emazweni. Wakuwayibona kuphi ipassport ye-R3200? Ma uthiwa icathanisa nale esikhona thina lapha e-South Africa esizama ukuncenga khona ukuthi sidingele imdeni ukudla, ma bebuza ukuthi ipassport iyithatha ngamalini, sizwa bethi i-R3200 nethi ipassport siyithatha ngaboma-$400. Alikuboni ngani ugovernment kazinu yini amakhwapha umlangagwa labalandeli bakhe? Yini akuyangisi yini lokhu ukuthi uzwe uzothatha i-embassy yakho uzoyifaka lapha e-South Africa izobiza i-price ethi i-R3200, bona lapha eyabo ama-embassy esenza i-passport nge-R400?
Basakazi bakwa-Studio 7 okhulumayo ngusithandazile Ndlovu, ngikhuluma se-Johannesburg e-South Africa. Hhayi, ukwenza kwama-South Africans ngeke kufanele laseZimbabwe. EZimbabwe angithi kwenziwa intando kamnangagwa, lana e-South Africa kwenziwa intando yabaningi. So kumele sikukhangelisise nxazombili ukuba i-South Africa kwenziwa intando yabaningi kumavoti, hhayi intando yomuntu oyedwa. EZimbabwe kungantshintsha nje lakho uba ungasusa yona umnangagwa, kwenziwe intando yabaningi, intando yabantu. Andlelani kwizwe likamnangagwa le-ZANU-PF yakhe nemoli yakhe.
Elibingelela lonke
Ya ngithi ngikhulume ngendaba zepolitics yakithi ekhaya. Ya kuma opposition ku opposition lapha bangantu babonakala abantu uchamisa lo Job Scholar. Abantu kabakhetha uJob Scholar. UJob Scholar ubrave, yikho okufuneka kupolitics. Uyavuma konke ukuthi kwenzakale njengokwenziwa uMandela. Ya, uyavuma konke ulwela abantu. Khangela uChamisa udinga izinto eziningi. Ukupolitics uzodinga imali.
Ye, laba-ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lakho ukusithumela enu imbono kunombolo ethi 1202-465-0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo senu kunombolo ezithi 1202-465-0318. Siyosibale njalo lokunye okwenzakala khonapha-ke kuFacebook yethu yesiNdebele, VOA Ndebele. Kulokhu sikuthumezileyo kumbe sithi sikuphanyeke khonapho ukumayelana lo ntombazana okuthiwa ngu-evangelist, umama lo, unkazana lo, uthengisa inkuni koBulawayo. Nakho okunye okwethulwa ngabantu. Uyakhala sibili untombazana lapha uthi lobethengisa akathola imali engani ithe xaxa. Kulo Cynthia Brown uthi kubi kakhulu kwele Zimbabwe, waze wahlupheka umntakamama. Ake simncedeni bantu bakaNkulunkulu. Kuzobuya ke uMazibisa Shepherd Sindiso la uthi hey, waze wahlupheka umntwana omncane. Kambe akula yini ukuthi singamnceda ngakho untombazana lo? Kubuhlungu ngoba uzagcina esenda esisemncane. Kuzobuya u-Anthony Mpofu futhi bakithi lingajajile abazali bakhe ngoba eZimbabwe kulobuzima obumangalisayo. Kuzobuya loThando lweNkosi Thando Nkomo uthi umntwana lo mncane kakhulu uphandela abanawakhe. So uthe khona uphandela abanawakhe njalo ukuthi ubadingela le school fees. Kuzobuya ke uSindiswa Likhupha uthi muhle usisi bakithi, ngabe uyathola uncedo olungcono. So ke kulabo ke abafisa ukuthi bamncedise, xhumanani ke lo Ezra Jesus Banda, sibona ngazani ke uzolinceda khonapho ke ukuthi uncedo lufike kuntombazana. Zoma Tobias uthi yeyi, emakhazindeni ikasi lami uhluphekile lo ntombazana, singamenzelani okuhle. Prince King Sandile Genga uthi lapha phela kulobuhlungu obunzima, kodwa abantu zabona bevota ngendlela engayisiyo, kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya ke umphoka Brighton Ndebele uthi o bakithi sazahlupheka kwale Zimbabwe, kambe soneni. Brit Tandeka Ncube zacinga ngawe lapha uthi kodwa bakithi yeyi, impilo le inzima, asazi ukuthi sonani kwele Zimbabwe, kambe kuyophela ngani. Ye, kunjalo ke izihlobo zethu. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulamhla ke sixoxa ngokwenzakalayo kule South Africa usokubunjwa uhulumende womanyana manyano. Nanto ke uhlelo lukaZulu
Kuhlelo Woza Friday kuliviki sixoxa lo phathisani moyo oweqembu lemokomba eliqala ukuchaya namhlanje eMelika. Iqembu leli elizachaya eWashington DC namhlanje likhangelele ukuphatheka njalo emikhosini ebalisela oweAfrican Vibration Music Festival lowe the Africa World Music Festival.
Amalungiselelo wonke nje kusendleleni eqondileyo kuhamba kahle njalo silethemba ukuthi umculo lo esiza lawo abantu bazowamukela kakuhle nje njengoba kodwa vele sike saba khona ngapho enyangeni edlulileyo ngathi ezimbili ku-April khonapho kodwa hayi sisebenze kakuhle nje ngemva kweminyaka singazange salugxoba kwele Melika xa ngaphambili simbona kungaba yi-5 to 6 years khonapho kodwa but ngendlela masithe siphenduka ngayo hayi basamukele kakuhle lapho ebesihamba khona sishaya khona hayi konke nje kuyinto kade ihle kakhulu ati kuze basijabulisa kakhulu.
Moyo namhlali changa phinjalo ngeziphi ezinye indawo elizachaya kuzo.
Sizokuba sise Washington DC Kennedy Center and then sizokuba le Dallas eTexas kuthiwa yi-African Vibration Music Festival. Le sizobe sixhumene nabanye abahlabeleli bakuleli kwele Zimbabwe abakhulu abanjengabo Thomas Mafumo la uzokube ekhona khonale. Ngathi nje kuyabe kukuhle bakhona nje abanye abasasukumayo njalo sabamema lapho bazokube khona sihlangene sinjalo. And then sibe sesisiya kuthiwa yi-Tromansburg Grassroots Festival. Yikhonapho esizokube sikhona siye kuba e-Detroit nako-Boston.
Kukhona na okutsha abalandeli abangakukhangelela
nje amaculelo izingoma zakhona ungathi zinandi sizibeke nje ngolunye uhlupho olungathi lutshintshile kancane ngendlela bona kade besazi ngakho. So hayi lathi sikhangelele sibili ukuthi lokho kuzokuba intokozo kizo izethameli zethu.
Abalandeli bengaxhumana njani lani?
Kuyikuthi lapho esiyabe sidlala khona nxa bethe bakhangela kuphethe bathola abangazali besizwe kodwa balisifiso bayakhona ukuthi bathenge amatikiti kulezo ndawo esizabe sikizwe nxa kuyikuthi siyabe sisetown khonapho. Njalo imiculo yethu iyatholakala konke ku-Spotify, YouTube endaweni ezinjalo nje konke ungasidinga khona kuyasithola. Then okunye engingakutsho likhona ukuthi loba libe nasimema nje lapha babe khona kumbeni loba ngama-festivals loba yini ya nxa bengathola ukuthi bekhulumisane labo manager hayi konke siyakhona ukufika khona.
Namhlanje yiphi ingoma ongafuna siyichaye kuhlela?
Hayi sile lamavidiyo esinawo esawenzayo ingoma okuthiwa ngunzarabhana. So mbanakani kungaba yinto enhle kakhulu nxa lingasimpla nje le albhamu lethu kona lelo kuthiwa tusona elitsha esilalo nje lisemple ingoma ezikhona phakathi konke kanjani.
Say
siyabonga kakhulu ke Daboka Ncube lemkhumba khonapho ke okwanamhlanje simalapha uhlelo lwenu zulukandaba olibhalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lelale.